Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba ungabona uhulumende sesiyanika abantu ama-$2 wala ukuthi bahambe. Laba abanye abangasomanesi lamadokotela bayahamba ngani. Asithi uyabathwala ngemoto yona leyo abathwala ngayo. But kakwanisi futhi ukubathwala bonke ngoba basemaphandleni lakwezinye indawo akula muntu obathwalayo, kuthwala basemadrobheni kuphela.
Uhulumende uthi uzakupha odokotela labongi ama-$2 ngamunye yokuhambisa ngemva kokuba bethe kungafika kusasa bengaholanga baza kwehluleka ukuya emsebenzini.
Sibe sichiwa ukuzinhlelo eziningi, izinto ezibhalwayo eziningi, lokunye okubonwayo sibe sichiwa kakhulu. Lathi sithole indlela zokuthi sikwanise ukuthi singene kwabanye lapho abathola khona i-information e-AIDS lokunye, lathi sibe phakathi kwa. So mbona njengathi i-program le izasinceda kakhulu.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela ezabaphila legcikwane le-HIV ziyavuma ukuba bavame ukukhohlakala abaphila lobugoga ekuhlelweni kwenhlelo zokulwisana legcikwane lengculaza. Izizalane zeZimbabwe zithi sezidubeke kakhulu, ngakho sesifikile isikhathi sokuthi zizikhulule kubuncindezeli bezombusazwe lakwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende ubikwa isithi uzakupha odokotela labongi imali engama-$2 ngamunye yokuthi benelise ukuya emsebenzini, kulandela imbiko ethi kungafika kusasa bengatholanga iholo baza kwehluleka ukuya emsebenzini. Kodwa odokotela labongi abakhulumele Studio 7 bathe bona abasoze baye emsebenzini ngoba imali le abayithenjiswayo ngeyokuhambisa nje kuphela, ingasoze yenelise ukuthi baphathise ngokunye. Uhulumende wadlulisela ilanga leholo elalimele libe ngeviki edluleyo laya ngomvulo ozayo mhla ka-5. Abanye odokotela abakhulumele Studio 7 bathe bathenjiswa ama-$2 ngelanga kuze kuyefika ngomvulo. Kodwa bathi kabazi ukuthi imali izathathwa na eholweni labo mhla belithola. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyathwa wethule umbiko ecela uDokotela labonge ukuthi babekezele bengakhalali umsebenzi. Omela inkayi South edalele eParliament uMnumzana Bed Nico Bebe njalo eqoqa inhlelo zebandla leMDCT utshele Studio 7 ukuthi lokhu sekutshengisa mgceke ukuthi uhulumende usehlulekile.
Uyabona uhlupho olukhona ukuthi uhulumende lo okuqakathekileyo ukuthi abantu fanele bavakasikashiye lokho sokumele. Ngoba into xa isikwehlule akuncedi ukuthi ubambe ngamandla, ngoba ngakhangela for 35 years into lokho zikhubeka zisiya phansi, akula nto evukayo. Khathesi into zase zingani zingcono nge-inclusive government, abantu sesayinxe kungani lokubelo, bawina bodwa yaphela inclusive government, into sezisiba wese futhi kusesibuyela ku-2008 esasuka kwefu. So kusobani ukuthi abantu abakuya behlulwe kwinto lokho? Ngoba ungabona uhulumende sesiyanika abantu ama-$2 wala ukuthi bahambe, laba abanye abangasomanesi lamadokotela bayahamba ngani. Asithi uyabathwala ngemoto yona leyo abathwala ngayo, but kakwanisi futhi ukubathwala bonke ngoba basemaphandleni lakwezinye indawo akula muntu obathwalayo, kuthwala basemadrobheni kuphela. So it's a total failure, iwehluleka kuphela, usezaba kuphela ukuthi azame ukugaxela lapha nalaphayana. Mhlawumbe siyambuza futhi sithi nanxa wena uthola ama-$2 walawo, why ungatholi imali yabanikazi? Ngoba yena le imali yonke nxa ibala uqalisela ku-$1 usiya phezulu. So kuyatshengisa ukuthi ikwehluleka, sebeyehlulekile amajaha lawa, kungcono bayekele ngoba into le iyabehlula.
Bakhona bathi bona uhulumende ukhanya kaqakathekisi impilo kaZulu, nanku eqala ngokuholisa amatitshala wona akukhefu echiya odokotela labongi labongikazi. Uthini wena lo?
Well, engingakutsho ukuthi mhlawumbe vele amatitsha ungakhangela isikhathi esiningi yiwo aqala ngamanye abantu abaqala ukuhola lamasotsha. engakwaziyo ke ukuthi uhola amatitsha kuphela amasosha ahlala phandle ngoba ngabanye abantu abaqala ukuhola sonke isikhathi. Ngibona ngani nxa ukuthi bakwenzeka leyo ndlela yindlela abangabe kwenze ngayo. So yikho engithi engathi isizathu sakhona sona leso. But okunye engingakubona ukuthi ngibona ngani uhlupho asebelalo kathesi. Ungakukhangelisisa very close ama-civil servants amaningi njalo futhi nama-NGOs lapha supporta khona ku-education. So nxa labana abantu bengahlala phansi bengasasebenzi abantwana bengasafundi kodwa kulabantu abafaka izimali zabo ukuthi bancedise imfundo yabantwana. Bona la kungamkhubaza futhi uhulumende khonokho. So ngingazi-ke ukuthi bangabe basebenzisa i-criteria kodwa ngibona ni-criteria yona leyo ukuthi first come first serve vele bezohola kuqala kulabantu.
Lo-ke ngumnumzana Bed Nico Bebe omela iNkayi South edalela ePhalamende njalo eqoqa inhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela ezabaphila legcikwane lengcwethi kwezempila kahle bayavuma ukuba bavame ukukhohlakala abaphila lobugoga bokungaboni lokungezwa lapho kuhlelwa inhlelo eziphezu kokulwisana legcikwane lengculaza. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Abenhlanganiso yabaphila legciwane eZimbabwe National Network of People Living with HIV ZNNP+ bathi kuyinto edanisayo ukuba likhohlakele leli qembu ikanti ukuchiywa kwalo ngaphandle kuyingozi enkulu kudaba lokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza. Bathi khona bezodinga imali yokusebenzisa ukubahlelela inhlelo eziqondane labo ukuze baluthole labo ulwazi olutholwa ngabanye kundlela zokuzivikela. Umnumzana Edwin Ndlovu obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Disability HIV and AIDS Trust DART ekhangela uhlangothi lwabasakhulayo uthi babhekane lenkinga eziningi abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo abangezwayo labanganelisi ukukhuluma ngoba ebakhohlwa uhulumende lenhlanganiso ezichiyeneyo lapho behlela inhlelo zabo.
Uhulumende yebo ekuhleleni kwakhe yena ukakhangeli ukuthi kulabanye abantu abangabe bekhubazekile abafuna ezinye inhlelo ezingabenza ukuthi labo bezizwe bengabantu elizweni ababe bengezwa lokungakhulumi njalo ukuthi nxa befika ezibhedleleni laphana abakwanisa ukuthi bethole usizo bethole uncedo oluphiwa kumuntu wonke ngenxa yokuthi amanesi abe khona kumbe labo abantu ababe fanele bebaphe uncedo babe bengakwanisa ukukhuluma labo ngalesi design language.
Kuyingozi lokho kutsho uNdlovu ngoba labo ngabantu abalemizwa njengaye wonke umuntu
ikakhulu ekusebenziseni kwamanye amabizo ukuthi izilima izimumumu iziphofu khona ukhena kusuke kususe uluntu lomuntu lukhiphe okuba ngumuntu kwakhe kube sekumfaka ezintweni ngoba nxa sesithi isiphofu asomuntu kodwa yinto efanana lezinye izinto okufana nxa ngathi isigodo nje kuyafanana nesiphofu.
Umnumzana Sylvester Joe uyisifundi esithatha izifundo zokuba ligqwetha njalo akaboni usesigabeni sesine uJoe ofunda ngokuphathiswa ngabohlangothi lwe-UZ Disability Resource Center. Yena laye ukhala ngokuthiwa phandle kizo zonke inhlelo ezihlelelwa ilizwe kudaba lwegciwane lengculaza.
Sibe sichiwa kuzinhlelo eziningi izinto ezibhalwayo eziningi lokunye okubonwayo sibe sichiwa kakhulu lathi sithole indlela zokuthi sikwanise ukuthi singene kwabanye lapho abathola khona i-information e-AIDS lokunye lathi sibe phakathi kwa. So ngibona njengathi iprogramu leyi izasinceda kakhulu lathi sikwanise ukuyithola.
Kuqakathekile ukuthi babe le ndima kunkokheli ehlela okuqondene labo kuveza uJoe.
Ezinhlweleni zonke kade zenzwa kusukisela kudala abantu abangaboniyo labo begcina bengathi abazwisise manxa kubuya lo munye umuntu nje njengobana kube sicabanga ukuthi siphonge uchiwa kuphela ngesikhathi zonke. So ungabona umuntu sebuya sedinga something sedinga le ukuthi bethole ukuthi bedinga izimali ngathi. So ngenxa yokuthi ngabanye bethu siyazwisisa ukuthi hhayi laba babuya ngendingeko kuzama ukuthi lathi sifunde kibo ngoba kuyasinceda ukuthi sizwisise abanye ababuya kithi befanana lathi kulokuthi kubuye omunye umuntu layo tshenga lathi
abangaboniyo abanganelisi ukukhuluma labangezwayo laba bakhala ngokuthi bathiwa ngaphandle kunhlelo eziningi ezihlelela isizwe okubalisa izempila kahle bebonwa njengabantu abangahlaselwa yimikhuhlane ethelelanwa emacansini njengabanye okubalisa igciwane ngakho ke bakhuthaza uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba babakhumbule ngesikhathi behlela inhlelo zabo njengalokho abakwenza kwamanye amaqembu abalisa alabo abaphila ngokuthengisa imizimba abaphila ngokuthengisa impahla abayithenga kwamanye amazwe izitabane abathwala impahla ngemoto ezinkulu ukuyisa kwamanye amazwe lamanye achiyechiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe zithi sezidubeke kakhulu ngakho sesifikile isikhathi sokuthi zizikhulule kubungcindezeli bezombusazwe lakwezenotho. Zithi konke lokho kumele kwenziwe ngokutshengisela ezitaladeni uhulumende aze aphume embusweni. Okune intathelo izindaba yethu Gibbs Dube osethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu magaza bathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi okwenza ukuthi behluleke ukuphandela imuli zabo. Bathi sesifikile isikhathi sokuthi bakhiphe uhulumende kamongameli Robert Mugabe embusweni ngoba umbuso wakhe ungasiwe entandokazulu. Bathi ukugugudeka komnotho kutshengisa ukuthi uhulumende akalamandla okuguqula okwenzakala elizweni. Umnumzana Israel Moyo yincwadi kwezombusazwe ezimele yodwa. Umoyo uthi kodwa lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo.
Udiko lezimbabwe kathi sedibo lomuntu udiko lomuntu wonke okudingakalayo ukuthi abantu bahlanganise amakhanda nendlela yonke angazizonke indlela.
Umoyo uthi okwephula inhliziyo yokuthi labo okumele bancedise uzulu ekukhipheni uhulumende obusayo embusweni balwisana bodwa.
I-NPC yokhuhlwa ngabucangela isikhathi esingakhanyela lukhona udlani ithiweziliyo ekhonakhona yena lochamukati abalisana abeqhazi khona bayalisana insuku eziziyo futhi sakwathina yena lokuthi balisane kube zane suku futhi ngo-2005 sakwathina lo ngokuthi nenyezalisana so udlane sedlule senikhona njalo inkokheli eyikande kangiphikiswa njengothangirayo lo mkhathi ayisiyo ngokhona esiyidingayo.
Baningi abantu abalombono ofanayo abathi amabandla aphikisa uhulumende webandla le-ZANU PF kawakwazi awenzayo. Unkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise uthi uzulu kazilwele ukuze kuphele ukuhlupheka elizweni.
So hamba nini joina nini emgoqweni asihambe nini simaningi kakhulu e-parliament kumbeni emhlahlandlela siyetshela uhulumende leyo ukuthi hayi sokukwanile. Lina lani ma-civil servants, lani mapolisa, lingabe Zimbabwe, lani futhi joina nini. Sihambe ndawonye sibatshele ukuthi hayi sokukwanile.
Uthi akumelanga abantu bacabanga ukuthi kuzakuza abantu abavela kwamanye amazwe uzobakhulula.
Thina amaZimbabweans silemkhuba leyo ukuthi sihlala sihlezi sihlekelela sithi hayi izinto zizalunga zizalunga simelela lona lo ozasilungisela. Thina sesikhohlwa ukuthi yiphi okumele silungise ilizwe leyo. Ilizwe leyo eZimbabwe ngeyethu. Thina kumele sithathe indlela eziningi ezithiyeneyo ezingakhubi umuntu, ezingatshayi umuntu, ezingabulala umuntu. Kubatshela abakhokheli ihulumende leyo ukuthi hayi sokukwanile.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi akulunganga ukuzama ukhipha uhulumende esikhundleni ngodlame.
Lokhu umnumzana mbona ngantu ngusathane sibili osengena enhlizweni zabantu nengqondo zabantu abatsho njalo. Usathane ngumbulali, usathane ngumuntu ofuna ukubhidliza lokuchithiza kuphela. Ungakhangela amazwe aye izinto ezinjalo, khangela o-Libya, khangela o-Egypt, o-Tunisia, o-Syria. Wonke amazwe lawana asefadalela, asefecekile.
Uphinde wathi kumele abantu bahlale phansi balungise konke okuhluphayo eZimbabwe.
Nxa abantu bengenzile njalo, siyabuyela emuva sibe worse off than lapho sithatha uzibuse ngo-1980. Akho ke mina ngithi kona umuntu ozefikelwa ngumoya onjalo kahle akhuza usathane, umoya kasathane akunanto enjalo engavela kuNkulunkulu. UNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula, uNkulunkulu olothando. So mina ngibona ngantu akona lokhu ngokwabantu sibili abangazinto abayifunayo, abangazinto abayenzayo.
Abantu abaningi bathi umnyaka ozayo uzaphela nzima nxa ibandla leZANU-PF lilokhe lisembusweni, njengoba kusobala ukuthi seliphelelwe ngamacebo njalo kakula nguquko elingayiletha elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKip Stube.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama. Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sikhangela ukubhekanela besifazane ngalowo mnyaka oka-2015 esiwugqiba lamhlanje. Labakukhangeleleyo ngomnyaka esizawusungula-ke lamhlanje ebusuku oka-2016. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni silandelayo, uthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi yemkhuhlaneni wemvukuzane yebele abekholijini le-University of Pennsylvania bathi umuthi osutholakele wokwelapha imvukuzane yebele ulakho ukusetshenziswa ukwelapha eminye imihlobo yemvukuzane. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran uselaye umphathintambo kahulumende wakhe obona ngezomvikela ukuthi aqhelise inhlelo zabo zokulungiswa lokulingwa kwezikhali ze-nuclear ngesikhathi eleMelika lamanye amazwe esethusela lelo lizwe ukuthi liza kwethulelwa izijeziso zenotho. Ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokusilela kwemisebenzi abakumsebenzi we-art abagoqela abaculi, abalingisi, abadwebayo labanye, bakhuthaza abasakhulayo ukuba bangayikhangeleli phansi le imisebenzi ngoba ingabanikeza ithuba lokuphila ngayo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Umnumzana Tawanda Makore ulungisa izithombe ezitshiyeneyo esebenzisa amatshe. Usungulele umsebenzi wakhe koBulawayo wasesiza eHarare esebenzela endaweni yeHatfield Sculpture Center, njalo uthi kusukela esasemncane wahle wacwila kweze athi okuyinto engenziwa ngabanye abasakhulayo.
Laselozwe ndaphana ilozwe nesithu emkhambweni ndaphana uma ukhumbula. Until khathesi loku ngisebenzi ilozwe amatshe. Kuyaphilisa sivili but kufuna ukuthi wena umasi umsebenzi wakhona.
Uthi okwamanje ulezithombe ezifika kwezilitshumi lanhlanu njalo elolonga ezinye ezimbalwa. Osakhulayo uPhilani Nyoni uthi yena uphila ngokubhala izingwalo, ethi okwamanje selengwalo ezedlula ezimbili. Uthi kumele abantu bazi ukuba banakho ukuphila ngendlela ye-creative art njengoba laye eqhubekela phambili kanje, ethi abasakhulayo bengasaveli ukuthi bengehluleka kwela kusasa.
Eloqala ngwanse la Volley of Fool elaphuma ngo-2012, elesibili liphume last year u-Yun from Rock engaloba lo John Apple. Karesi nsebenze lwesithathu eliyaphuma ngo-April eliguqala ama-Shakespearean sonnets ayi-306. Ukufa siza kufa zonke, ukufa siza kufa kodwa kufana ufele into elengqondo. Kodwa ke hayi siyazama. Ye, lathi kumele sicabange anti singama creative. Bese sicabanga indlela ezi creative ukuthi ngani siziphilise.
Utawanda uqhubeka ethi abasakhulayo bangaqalisa ngokudinga abantu abakulumsebenzi we-art ukuze bethole ulwazi.
Sikhuthaza ukuthi umuntu ofuna ukufunda i-art uyabuya esebenza lami njenge-assistant. Lami labo engile one assistant. Ama-artist amaningi bayakhuvuma ngoba umsebenzi wakhona ulele ebhenga neningi. uthothi ungaba lo muntu oyihane yabe ukuphathise ekusebenzeni umsebenzi yaba lula la yabe kugenile ozene-experience.
Iningi labakulo msebenzi wathi ikakhulu wokubaza izithombe besebenzisa amatshe loba ezensimbi bathi udubo yikuba abasakhulayo abaningi bakhula befundiswa ukuba befunde bedinge umsebenzi ehhofisini lakumabhizimusi amakhulu, okuthiya iningi labo liswela leyo msebenzi khona kule ndlela abangathola ngazo imali yokuzithuthukisa lokuphila ngayo ukwedlula lo osebenza ehhofisini. Lalabo abale misebenzi kukhuthazwa ke ukuba noma bele misebenzi emihle balakho njalo ukwengezelela leyo mali abayiholayo ngokuphatheka emsebenzini yokuzenzela ngokusebenzisa izandla zabo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2015 ubungumnyaka onzima kakhulu kubangelwa ukungakhuli kwezomnotho kwele South Africa lokwehla kwamandla eRand nxa liqathaniswa ledola leMelika. Loba kunjalo abeZimbabwe laba bathi kuningi abakutholileyo kulobo bunzima abaza kusebenzisa ukulwisana lendubo abahlangana lazo kumnyaka ka-2016. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe bafanisa u-2015 njengohambo beludinga ukuthi umuntu akhwele emaqaqeni lezintabeni. Bathi isimo sezomnotho eSouth Africa laseZimbabwe yiso ebesibathwalise amagabha avuzayo. Umnumzana Jonathan Mbetso dabuka eBedbridge uthi kwabaningi 2015 uphele bengomatsha inyoka njengoba imisebenzi bekungamehlo entwala.
Mabhekile usiye emaparking lapho uthola abantu baseZimbabwe nje begcwele emaparking nje behlalele, ubona ukuthi umuntu uvukile nje waye epark ayikho enye into ayenzayo, uyabona imisebenzi ayikho. Ngesikhathi sethu safika sasangabafana abancane impela, hayi ibonakala ukuthi siyosebenza sinjiva zamampela, kodwa kulezi insuku hayi abantu nje bayathululeka lapha eMzansi but akunalutho lukhona.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Harold Nyoni uthi umnyaka uzowaphela besebenzela ukudla le mali yomthelo wezindlu.
Akufani neminyaka leyana ngoba 2008 ukuthi wakwazi ukwakha indlu uyenza izinto utheke uphakamise umndeni la. Okwamanje sa-afford ivi tusebenze sokufuna umuntu olama-degree, umuntu ohola imali eyiningi, but abantu abaningi ngoba ibahola ama-peanuts because i-desperate sila uyathatha for anything uthi ubhateleni i-room uthole okuncane ukokuncengisa. Umnyaka lo bunzima for abantu abaningi.
Umnumzana Mbetsi uthi okunye okubabuyisela emuva yikuphela kwamandla erandi nxa befika ekhaya, okuyinto athi yenze amandla abo aphelela emoyeni.
Sihamba nokungama-R5 kwethu nathi masifika komabulawayo noma kuphi sisebenzisa ama-R5 akhona. Manje ne-R5 yakhona sebeyala amabhondi yiwona ngathi sehamba phambili. So but noma ngathi ngithumezele mfethu 5,000 asayilutho by the days akudala lapha ngiyazi ukuthi ma ngithumezele i-5,000 ngiyofika ngithola nami okuyi-R500 inyana lapha ekhaya.
Lobanje obekukubi kube kunengi kulalokhu okuhle, abanye bathi kukhona kulutshwana okubathukozisileyo. Imbongi lomlobo weZimbabwe uBongani Ncube uthi bona njengabaculi abalingisi lezimbongi bathokoziswe indlela abathole ngayo uxhaso ebantwini.
Seliyazwakala izwi lethu nxa sikhuluma ukuthi asisukumeni sizenzele singabantu beZimbabwe. So emkujabulise kakhulu ukubona abantu abaningi besukuma nxa sinemcimbi masinalokhu nalokhu besiba khona kusiba le namba mpela ebonakalayo lokuhambisa izwi nje lokuthi singabantu masisemazweni abanye abantu kuqakathekile ukuthi sibambane.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabhena uthi okumthokozisileyo ngo-2015 yikuphiwa kwezizalwane zeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele South Africa.
Abasebenza lapha eSouth Africa abafika inani elingu-198,000 banelisini ukuthi bathole incwadi zokuhlala ezisemthethweni ezizaphela ngo-2017 ngo-December 31.
Njengoba nje 2015 esephelile bathi kunenga bakukhangelele ku-2016 lobanje sekubonakala ukuthi lawo uza kuba ngumnyaka onzima. Unyoni uthi nxa icabanga u-2016 ufikelwa lusizi ekhumbula inhlekelele ezabangelwa yindlala ka-El Nino evele isisidla amahabulo.
Umnyaka lo unzima ngoba sesiqale nge-drought. idrought le eqale manje sishaya South Africa enze kwabanzima. And ungabona umnyaka lo oza even no gas yonke into izokuzonyuka ngoba iCaribbean amanzi akhona ayehla. Kuzoba nzima nenkomo nemikhuhlane izaphuma nento eziningi kuzoba wese.
Umabhena yena uthi afuna kuphele nya ngo-2016 ngumkhuba wenye intsha eZimbabwe esiphila ngobugebenga osebusaziwa izwe lonke.
Yikho lapho esicela khona ikakhulu abafundi sibamabandla abazali bethu emakhaya izinduna kabafundise abantu ukuthi ukuya eGoli kakuntsho ukuthi nxa usubuyela ekhaya kulentengo ebhadalayo enduneni ukuthi kubonakala ukuthi uyinjiva. Nxa kuyikuthi uhola i-R100 ungafisi ukuthi wena obusudinga imali eningi kakhulu eza kwenza ukuthi ugcine uthatha umphefumulo womunye umuntu.
Uncubena-ke njengembongi ohwatshe idlalade lenkondlo uWar of Peace odume ndawo zonke ezihlala amaZimbabwe uthi ku-2016 kukhulu akuhlelele abalandeli bakhe.
2016 engikukhalele ukuthi ngenze i-DVD kaWar of Peace. Mhlawumbe uma usuyophela ekho ngizoza le dlalada elisha umnyaka uma usuzophela kodwa ekuqaleni ngizozama ukuthi ngenze i-DVD.
Uthokwakhathesi njengoba isimo silokhu sisiba sibi eZimbabwe bazaqhubeka bebhace ezizweni kunzima kunjalo.
Zingenaphi ingane
emele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Bomba bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile sezakhiwa na izinto ezadilizwa ngumrambatsinwa ngiyoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kuLimpopo uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya kuphenywa nini ngabahlengula endleleni bebalekela eSouth Africa libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Yise bani elibalekelwa iziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani aqoshwa yini amatisha abafundi besala. Bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Leyo ke bekuyimbongi ubongani Ncube sibongeke lo Nhlapho uBenedict kathesi ke sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esithole nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngalabo abasithumele nge-WhatsApp audio lalabo abasithinte ngocingo.
Ninjani basazi Studio 7? Ngithanda ukufisela imoli yami inyaka omutsha omuhle ka-2016. Babathi unkosikazi wami Mathebe, mntana mperfect, lo prefect, lo prison, mna nguPhilani Ndlovu, ngihlala ku-238 Sobers Crescent, eVictoria Falls. Ngilo mbono wokuthi u-2016 uzaba ngumnyaka onzima kakhulu emulini yeZimbabwe, kubangelwa kungani kuhle kwezulu, okuzadala indlala enkulu elizweni lonke. Njalo kuzadala ukuthi abanothile benothe besiya phambili, abangabayanga besiya phambili. Njalo angibona ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwanisa ukubancedisa abantwana beZimbabwe. Indlala ezaba khona kulo mnyaka ngibona iyingozi ukudlula ekaminyaka ka-2008. Ngiyabonga.
Ake sikhangele besilazo lamhlanje. Uhulumende ubikwa isithi uza kupha odokotela labongi amadola amabili ngamunye okuhambisa. inhlanganiso ezilela ilungelo lontu ezigoqela abaphila legcikwane ziyavumelana ukuba bavame ukuthola lobugoga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.